Inkulungwane lenkulungwane zabantu bezisuka endaweni ezijeneyo zelizwe zithe gwaqa ekolitshini leJoshua Nkomo Polytechnic lizothakazelelwa ukwethulwa kwesikhundla somsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi. Umnumzana Mohadi uthi kuyadingeka ukuthi abantu bakhumelane umlotha bathandane ukuze kube lokuthula elizweni. Loba njengayigambanga ngebizo igugrawundi bekusobala ukuthi ukhuluma ngayo esiduzulu ngeke aqhubekela phambili ezondana ngenxa yendima ezithiyeneyo. Uthi komitshini ebona ngokuxolelana e-Truth and Reconciliation isizakala umsebenzi njalo umphakathi ukuzamela akhulume lokhu afuna kwenziwe ukuze kube lokuthula kwele Mandebeleni.
Chiefs, headmen, call heads, we will be coming to you.
Zinduna, Bosobho, siyeza kini le khomishini yokuthula lokuxolelana ukuzokhuluma lana. Likhulume iqiniso lingelakuyesaba lokuthandabuza. Lisitshele ukuthi senzeni ukuze kube lokuthula ukuze iZimbabwe isuke lapho ekhona kathesi iye lapho elifuna khona.
Umahadi uthi ilizwe leZimbabwe seliqala kakutsha kusukela lapho ibutho lihluthuna umbuso kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Uthi kuyadinga ukuthi abantu bonke basebenze ndawonye ukuze kube le ntuthuko elizweni.
Let me conclude my few remarks.
Manini ngiqedise amazwi ami amafitshane ngokuthi iZimbabwe sokulilizwe elitsha kusukela mhla ka-15 ngolwezi sesile Zimbabwe entsha njalo ngokuhlangana kwezihlakalo umhla ka-15 lwezi lilanga lami lokuzalwa.
Uchalimana webandla leZANU-PF umnumzana Rabelang Tshweni uthi uMohadi uyethulwe nguNkulunkulu ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe njalo izithunywa somuntu wonke.
Ngizakuthatha ngokuthi ngithi ubaba uithi nguye othezwe nguNkulunkulu osikelwe nguNkulunkulu endlebeni wathi hayi thatha lo.
Umphathi ntambo obona ngezenzakala ezansi eMandebeleni umnumzana Bednico Ncube uncoma umongameli Emmerson Mnangagwa ngokukhetha umnumzana Mohadi esithi kakaza ngcotsho kukhetho eBeybridge.
Bakhangela iZimbabwe yonke ukubana ngubani ongaba ngu-vice president. Sikwazibana ama-vice president angu-2 wakhetha ubaba apha ngithi emadebeleni sabo ubaba u-KCD Mohadi.
Bekulabalimi kanye labosomabhizimusi abamhlophe kulomcimbi njalo umnumzana Tshweni uthi lokhu kuveza ukuthi ilizwe leZimbabwe alinabandlululo ngembala. Umnumzana Mohadi uthole inkomo eziyisishiyagalombili kanye lezimvu lezinye izipho ezivele kubandla leZANU-PF lakwaZulu. Abantu abakade bekulomcimbi bagoqela abaphathintambo bakahulumende abagoqela umnumzana Obert Mpofu kanye loSimon Khamoyo kanye namakhosikazi u-Angeline Masuku noThembiso Noni. Lobanje uMohadi bethengelwe amakhekhe amabili kazange wadla noma ucezu nje. Singazi kumbe kalithandi ikhekhe uMohadi kumbe besesabela ukuthi lokhu okwehlelwa umongameli Mnangagwa nyakenye edolobheni leGwanda lapho efakelwa ichef bekuzamehlela laye ngoba besijwa abadala ukuthi ukubona kanye ikubona kabili.
Pambeli
Ncube wendaba ze Studio 7 eMajawandeni eGwanda.